ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Wolambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 20 Mfumfu 2019 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umnangagwa uthi kamukeli isicelo sabafundisi esokuthi kumiswe ukhetho oweminyaka esikhombisa.
Ngiyakusekela khonokho okukhulunywa ngumongameli. Ngisitsho ukuthi ilizwe libusa isisekelo sombuso. Akukho khonokho okusekelo sombuso, ayikho into enjengayinale.
Ingcwethi kwezomthetho ithi kuyenzakala ukuthi kumiswe ukhetho okweminyaka esikhombisa nxa ibandla elibusayo lifuna kwenziwe.
Kusabusa umgale ngo-2008 ama-election ayefunde ukuthi enziwe ngo-2010 kangaphambanzi akhenesenesiwenziwa ngo-2008.
Kulabantu abathi bazatshengisela kusasa empilo hospital bekhonona ngokudingwa kwabantwana abafundela ukuba ngabongi.
Sikhangelele ukuthi kusasa abantu bayefosa uhulumende ukuthi arivese inqumo asithetheyo ngokuswelakala kokulinganisa amathuba lapha kade kukhatshwa khona ama-student nurses.
Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesikristu. Iqembu leZimbabwe Warriors lingena kuma-finals enkezo ye-African Nations Championship. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kasoze amukele isicelo sabafundisi sokuthi kungenziwa ukhetho eZimbabwe, okweminyaka eyisikhombisa. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa uselobele incwadi inhlanganiso yeZimbabwe Heads of Christian Denominations esithi isisekelo sombuso welizwe kasivume ukuthi amise ukhetho njengalokho okucelwa ngabafundisi. Inhlanganiso le ekhokhelwa nguReverend Kenneth Mutata ifuna ukuthi kumiswe zonke ezombusazwe, amabandla adlelane kahle ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo kweZimbabwe okunjengokugugudeka komnotho okwethusayo. UMtata uthi basahlolisisa incwadi kaMnangagwa. UMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi usekela okwethulwe ngumongameli welizwe.
Ilizwe libusa isisekelo sombuso. Akukho khonokho okusekelo sombuso, ayikho into enjengayinaleyo. Masikhuluma nge-rule of law, sikhuluma ngokubusa kwelizwe, sikhuluma ngokulandela isisekelo sombuso. Yikho abakukhalelayo bonke abantu. Ngitshela labo abasisolayo bakhalela ukuthi silandele, silondoloze isisekelo sombuso. Isisekelo sombuso asilakho, ngitshela kancinyane okule ndaba khona ukuthi nxa into zezizimbi njengalokhu kumbe zibe nje, kuyabe kubekwa isisekelo sombuso laphana eceleni kwenziwe izinto ezinjengazenezo. Akukho. Lokho vele asho into engasebenza futhi naleyo. Into nje engakincedise. Kodwa into eqakathekileyo yikuthi abantu bakhulumisane. Abantu bangakhulumisana, batholane, basebenze ndawonye. Yiko okudingakalayo, kodwa belandela okukhona kusisekelo sombuso. Okuthi ithemu kamongameli, ithemu ekhona yokuthi kube lokhetho ngesikhathi esingaka, yiko okudingakalayo. Okwakhathesi izinto zomile zinje, ithemu abantu bahlanganise amakhanda ndawonye. Kuthi lalaba abadonsela egangeni, abatshayela ibhola egangeni, balitshayele egedini ibhola. Abayenza ukuthi izinto zihlale zizimbi kudonselwana, kukhanya ngani siyalwa lapha ekhaya, kukhanya kulokuthula, yikho esikudingayo ukuthi izinto zethu zihambe ziye phambili.
Ye, kulabanye njalo abathi kukhanya ngazani lapha phela sokuyakhuthwa ithuba lokuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe. Ungaba phendula usithini khona?
Hhayi, ngambono wabo lo. Kodwa-ke ngithi mina umbono wabo awuye sekutheni izinto lezi abakhangeli lapho esivela khona izolo. Izolo sike sakhulumisana kuhle salungise ezinye izinto. Lanamhla futhi asivumeni ukuthi sikhulumisane silungise izinto zethu. Ilizwe lethu akula muntu ozabuye ezosilungisela izinto lapho elizweni leni. Abantu abaphandle bazasonela, kodwa thina sodwa siyazilungisela izinto zethu. Kodwa ukubonisana nokucebisana njalo into elizweni eseziqakathekile ezindala kuqakathekile kakhulu. Xa ngibona abantu bayakhathazeka ngomumo lo okhona, badinga kuphela ukuthi kungaba le kuyini okungenziwa ukuthi izinto zilungiseke.
UMnumzana Believe Gawule ukubandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Kodwa ke ingcwethi kwezemithetho umnumzana Machobana Ncube uthi kuyenzakala ukuthi kumiswe ukhetho okwesikhatshana njengalokho okucelwa ngabafundisi.
Ngasikhangela isekelo sombuso welizwe kathesi yama-election fize ayenziwe ngemva kweminyaka emihlanu. Yikho kuloshiwe isekelo sombuso. Kodwa sizakhumbula ukuthi phambilini kusabusa uMgabe ngo-2008 ama-election ayefuze ukuthi enziwe ngo-2010 ngangaphambasi agcine selesiyenziwa ngo-2008. Lokho bakwenza ngokuthi babuyele ephalamende bayeza okuthiwa i-amendment yeseluleko sombuso wesizwe. So khona lokho vele i-constitution iyakuvuma ukuthi nxa kufuze ukuthi amende inga-amende ukuthi kwenzakale khona lokho.
Singathi wena ngokubona kwakho ubona ngani pho okwenze umongameli angalandeli khonokho kungaba kuyini?
Kunzima ukuthi ngazizwe izinto zakhe. Mhlawumbe ibandla lakhe labe lingafuni ukuthi yona le nto eshiwo ngabafundisi ilandele kumbe kuxoxwe ngayo. Kodwa ngithi sonke amakhotini siyakwazi ukuthi lamuhla umuntu wakhona indicator lethu sasethena right.
Singathi-ke nxa sokunjalo-ke abantu bayakhuluma bathi-ke ilizwe soze lilungiseke ngoba umnotho ugugudeka okumangalisayo. Wena umbono wakho ume njani ngakhonokho?
Okukhona ilizwe leZimbabwe selimoshakele kakhulu kabi, abantu baphakathi kohlupho olwesabekayo. Kufuze ukuthi kutholakale indlela okungalungiswa khona lokhu, and ngibona ukulungiswa kwakhona ukuthi bonaba abaphikisanayo abayibo abayimbangela yesipho lwesilalo ukuthi bahlale phasi bakhulumisane kube khona ukuzwanayo.
Umnumzana Machobana Ncube yingcwethi kwezemithetho sixoxe laye ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC.
Ibandla leMthokazi Republic Party lithi amalunga alo azatshengisela eMpilo Hospital kusasa ekhonona ngokuthiwa phandle kwabantu abadabuka eMatabeleland leNkabazwe kunhlelo zokufundisa abantwana okumele babe ngabongi labongikazi. Umongameli webandla leli uMnumzana Mqondisi Moyo uthi kukhangelwe ukuthi kuzabe kulabantu abaningi abazatshengisela esibhedlela lesi okulabantwana abaningi abasanda kungena ezifundweni lezi abadabuka kwezinye indawo zelizwe. Umoya uthi baningi abantwana abaphumelela ezifundweni okumele ukuthi bangene kuzifundo lezi ezibhedlela zonke zelizwe ikakhulu eMatabeleland leNkabazwe.
Sikhangelele ukuthi kusasa abantu bayefosa uhulumende ukuthi arivese inqumo asithetheyo ngokuswelakala kokulinganisa amathuba lapha kade kukhathwa khona ama-student nurses. Esibone kukhathwa abantu besishoneni abangu-20 kanti abaningi ababithi abavela eMatabeleland babiselwa emuva bangaqhathwanga. Sinanzela ukuthi abanye bebehambile eHarare khonale kuma-interviews, abanye bafika banga-interviewa, abanye ba-interviewa kodwa abalitholanga ithuba lokuthi baqhatshwe. Sibonile abanye amantombazana bephethe ama-O-level angafika 9 labo-A-level okusitshengiselayo ukuthi abantu bakithi balawo ama-qualifications okuqhatshwa. Kodwa ngendaba le sisala siphuma ngayo e-1979 Green Plan yokuthi abantu bakithi abazokuqhatshwa into lakungatsha zikahulumende, siboneke bengasabathatha abantu bakithi.
Libona ngani ngokutshengisela khonokho kuzalungiswa yini?
Sike sabala esinye isitori lapha kwi-Herald u-Minister of Health esithi yena yena i-government izakulungisa lokhu ngomnyaka ozayo ukuthi decentralize ukuqhatshwa kwabantu ezibhedlela. Thina sithi uhulumende kangakulungisi next year, kakulungise njengakusasa njengoba siphuma ngokuthi abantu abasebele 1 week be-trainer. Njalo ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyakhuluma nge-devolution of power, iyakhuluma nge-fair regional representation, into ezinjalo. So esikutsho thina ukuthi kusasa sifisa ukuthi uhulumende arivese i-decision yakhe yokuganga ayenzileyo eqhatha abantu nge-nepotism nange-tribalism, efake abantu abavela emkhonweni wasemathebeleni kakhulu koBulawayo. Uzananzetha into le kayi-affekthanga uBulawayo kuphela, impilo i-affekta i-UPH, ya-affektha i-Cholocho Hospital, ya-affektha i-St Luke's Hospital.
UMnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthokazi Republic Party. Kulabantwana abaningi abanjengoNatasha Sibanda abadabuka eMatabeleland abathi kabanikwa ithuba lokungena ezifundweni lezi.
Khathesi ngibona kuzahlupha ngoba isibhedlela ngesikahulumende amanesi akatshwa a-recruita khona le uhulumende ayenza online.
Sengafaka endaweni medwe ezifika 10 endaweni zangikhona ngiwangifaka kulenye ke yaphuma recent eminye isithi Gwanda State Gwanda State ngayihambisa ekuhambiseni kwami ngase ngidiscover ukuthi ngumuntu obefuna imali ubengafuni ukuthi angidinge i-advert but ngase ekuhambiseni amaphepha zonke izikhathi vele akulanto ephumayo izinto kubizwa bake akula kubizwa bake kuhle kuphele ekuhambiseni amaphepha.
Singathi wena ulakho yini okufunakalayo akusitshela ukuthi ku-olevel waphuma njani ngakhona okufunakalayo?
Ku-olevel ngaphuma le maths, physics, chemistry, le-english, le-geo, ngingathi ngaphuma lazo zonke ezifunakalayo.
Ye, nxa ungathi utshela uhulumende ngodaba lolu ungathini ngakho?
I-analysis yami esengayitholayo ukuthi lobu i-advert ngazifaka bona basebevele belabantu babo asebebadingile abasezibhedlela. Zongukuthi ninje ngifake i-application ngikwazi ukuthi ngizathatha omunye umuntu laphana. Ngifakele i-application umthetho nje kuphela ukuthi every year kumele kube le-application yabonesi etholakalayo.
UNatasha Sibanda omunye owaswela indawo yokufundela ukuba ngumongikazi. Ubekhuluma le-Studio 7 ese-County Park ekoBulawayo. Umqondisi wenhlelo ezitshiyeneyo eMpilo Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi ibandla le-MRP kumele libekwazi ukuthi uhlelo lokudinga abantwana bokufundiswa ukuba ngabongi lwenziwa eHarare.
Kathesi ngibona kuzahlupha ngoba esibhedlela ngesikahulumende amanesi akatshwa a-recruita khona le uhulumende ayenza online konke kwenziwa eHarare sokwenziwa ama-interviews ke nasesithola-ke ilisti ukuthi hayi linathathani lo lalo asinamandla ukuthi sithi hayi lo asikufuni kumbe lo uvela ngayo. Yikho ngibona kuzahlupha kusasa kungaba yindulo kwakuqaku-ke sithukulisana-ke khonapho.
Singathi-ke ababuya khonapho pho ungabatshela usithini ngoba bacabanga ukuthi enxa kwenziwa khonapho.
Singathi amastudent abantu ababengabantu bacabanga ukuthi ngamastudent uhulumende yena ukuthi hayi akumelanga babuye ngoba kuyaloku yini uhulumende isibhedlela sakhe nguye odeploy abantu so umuntu angeke azibuyele afike ethi khona yena efuna ukungena eklasini aqalise i-training kuyabe kungekho emthethweni lokho kuyayenza ukuthi baboshwe ngamapholisa.
Singathi abazeyitshengisela futhi bathi babe begida behlabela khonapho befisa ukuthi khonoko osokwenzakele kubiselwe emuva kungasaqhubekeli phambili abantwana laba bangenileyo bakhitshwe kambe kwenziwa khonokho.
Abantu balelungelo bekwenza izinto zabo kodwa kuyamele ukuthi nxa besenza njalo njengoba umbuso walo uhulumende obusayo kuyabe kumele ukuthi nabalepolisi clearance ngoba laphana esibhedlela kuyabe sokungani ba-trespasser nxa bengela police clearance bengabotshwa.
Ye, phose lokugcina-ke baba khonapho.
Abantu bakithi nxa bona bekhala kumele balande uhulumende khona ngale Harare beyikhuluma labo khonapho lapha khonapho empilo isibhedlela silapha ekoBulawayo kula bantu okuthiwa ngama-politician kula ama-MP kulani bangaphi bona babantu yibo kumele ukuthi ngabamela abantu hayi khona ukuthi abantu bavuke babuya bezotshaya itoyitoyi bekutsho ama-politician angaphi yili lizwe ngalitsho ukuthi abantu laba kabakhulumele ama-politician abazahamba bebakhulumele eHarare ngalo.
UDokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo empilo hospital sixoxelaye ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Bengana masiva wenziwe manje ngelo baba mkhulu babe lobola
kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lo nkosikazi Shila Msonda
ngumankomo wayengukansela edolobheni lakubulawayo ingcwethi kwezamasiko esintu. Mankomo, siyakwamukela mama.
Yebo.
Namhlanje sixoxa ngokuthi kambe bakhona abantu abalokhu besethenga imigugudu bethenga ontolwane into ezinjalo, sibili sifuna ukuzwa ekwesintwini ukuthi umama lamhla uzasibekela athini. Ye, asixoxe ngodaba lokulikela mankomo. Kambe bakhona basakuthenga konke lokho?
Ye, bakhona abalokhu besalandela amasiko abalokhu besakuthenga sibili kakhulu. Emkambo lokho bethengisa, lokho ikhona indawo ethengisa khona lokho, abazange bashushwe bona abantu ababezele ezidolisinini. Nanamhlanje lokho bekhona bona abantu abadolisinini.
Sinathi siyabona sibili ukuthi le yimithi yesintwini isebenzani vele?
Omgugudu laba bazele bona basebenza ukuthi nxa umuntu engenwa umoya, esintwini kuthiwa umoya, uyabe ulomoya eshishini lwani. So kumele udle umgugudu lwana ukwenzela ukuthi umoya lwana uvaleke.
So singathi ziyasebenza kakhulu le ntolwane layo, lokhu isasebenza sibili njengakudala?
Hawu, uyasebenza sibili nxa umuntu elandele ngendlela yakhona eyithatha eyifaka eporijini, ifakwa eporijini. Nxa umuntu esidla iporiji uyayifaka eporijini ukuthi ithumbu lakhe libopheke leliyana eliyabe selikhamisile. Kuntwalo yomgugudu usetshenziswa ngabantu bonke, ngubaba, ngumama, bonke basebenzisa. Ubaba uyahliporiji, umama uyahliporiji, ufake intwalo yomgugudu ngokuthi kusebenza emoyeni ethishini, umuntu engene ngumoya. Awubizwa kuthiwa ingubhani.
Aha, khonoko kuyayilapha sibili ingubhani okuzwayo, eh?
Iyelapha kakhulu, ithumbu liyala lisuka livaleki, lidenswa ngini. Isihlahla lesana siyamunya, umunye inyama lezane zabe sezikhamisile sezingene umoya.
Singathi ke kodwa abasakhulayo basebenzisa yini khonoko, kumbe abantu besimanjemanje laba bayakusebenzisa yini khonoko?
Abantwana bakathesi abasakusebenzisi, yikho bebonakala bengagcinanga. Belula entweni, umntwana wakathesi kasebenzisa itshwayo lomgugudu, bayakwala. Uzathola ukuthi imizimba yabo kayiqinanga, lokudinwa badinwa masinyane. Kabasafanani nabakudala. Owakudala uyathola umuntu osebenzisa itshwayo lomgugudu eqinile, ongakusebenzisiyo uyamthola umzimba wakhe ulula.
Ehe, siyakuzwa mankomo, kodwa isikhathi sesiphelile. Valisa abalaleli batshele ngokuqakatheka kwentolwane lomgugudu.
Intolwane lomgugudu iqakathekile. Kuqakatheke ukuthi ukusebenzise ukwenzela ukuvala umoya lowana uyabuthungenile. Uyangena wona umoya wena ngokwawo, kodwa-ke ungakuthatha intwane lomgugudu ufake lambazini, kuyavaleka konke khona lokho. Uzathola ukuthi loba usidla kumbe loba liphilisi lesikhiwa lena lekana olinathayo, nxa kukhamisekile akusebenzi kangako. Kodwa nxa uvalekile philisi liyasebenza, because uyabe ungalalapho ukukhamise khona.
Ye, siyamuzwa-ke umama unkosikazi Shila Msonda, umankomo khona ngale kobulawayo. Siyadaba ukuthi sixoke la lingadilo nokusasa, umuntu omdala.
Siyabonga, bonge kakhulu.
Lathi siyabonga, kumele
silandele amasiko singakhohlwa.
Ye, siyamuzwa-ke umama lapha-ke umankomo. Asihlanganini singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Angela amanye amasiko bayawagcina amasiko owawusenziwe manje.
Okwamanje-ke sike sizwe eziphathelane labatsha selo Mike Hobe.
Yabo yabo yabo, mthokazi omuhle yikudibana kuhlelo labo sakhulayo. Ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu elizweni. Siphatha udaba mayelana ngesimo somnotho njalo ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu elizweni. Charles, ngiyakwamukela kuhlelo. Ngolwesibili odlule, inhlanganiso eZimbabwe Human Rights Forum ikhiphe ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi State of Human Rights Reports Zimbabwe 2018, oluveze ukuthi uhulumende ulokhu eqhubekela phambili ephula amalungelo abantu. Awusitshele umbono wakho mayelana ngalokho.
Ngiyabonga sibili ngokuba nami kuleli hlelo. Ye, leli liqiniso sibili, ngoba okwakathi sesibona ama-abductions kanye nokutshaywa kwabantu sokukuningi sokwandile, okokuthi vele nama-activist ukuthi sibe sikhululekile ukwenza umsebenzi wethu sesisesaba, ngoba vele awaziwa ukuthi uthunjwa ngubani. Njengoba uhulumende naye ezimisele ukuthi uyaqamba amanga, sithi kunama-34 amapholisa engabophi umuntu, leli yinto nje etshengisayo ukuthi hhayi, okwakathesi sibili uhulumende no okhona uzimisele ukwephula amalungelo kaZulu.
Ulethemba nalo ukuthi uhulumende okhona ulakho ukulungisisa lolu.
Uhulumende lo galakho ukuzimisela njalo ukuba eqinisweni ukuthi alondoloze amalungelo kaZulu.
Amazwe anjengeMelika alokho eqhubekela phambili efaka ama sanctions ngenxa yokwephulwa komthetho njalo ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Kodwa sibona amazwe akumanyana owenhlanganiso eSadak esithi sekuyisikhathi ukuthi amazwe afana leMelika asuse izijeziso zomnotho. Ngomhla ka 25 kwalomnyaka kuzaba kulombuthano lapho abantu abadabuka emazweni achiyeneyo bazabe betshengisela besithi sekuyisikhathi sokuthi izijeziso zomnotho zisuswe. Awusitshela umbono wakho malanga ngesinqumo leso esithethwe yinhlanganiso yeSadak.
Ibandla elifana neSadik leli nje ibandla elikhona ukuphonguzifaka endabeni abangayaziyo lokuthi ivela kuphi njalo isiyangaphi. Indaba le elapha eZimbabwe ezijeziswe lezi thina abantwana balapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi uhulumende wethu uyephula amalungelo kaZulu. ISADC nxa sikhala sifuna ukuthi besincede. Sabona ngoJanuwari kwadijulwa abantu emgwaqweni, iSADC yazithuyela izange ngitsho yangena emgwaqweni ukuthi demonstrate kumbe ikhuze nje uhulumende. Kodwa kathesi endabeni engelancedo, endabeni engelangitsho nasizo kithi thina abantwana bakaZulu abadibekayo kuleli lizwe sebephonga ufunga ukubuya nje sebesithi sesifaka ilanga lemsuka 25 ukuthi abantu bemarche. Simatshelani njalo sizihluphelani ngokumatshela into esiyazile ukuthi uhulumende engarespekta amalungelo kaZulu ama-sanctions wona ngokwakho ayakhutshwa.
Kungani ungakwamukeli isinqumo lesi? Phela yena uhulumende uthi ama-sanctions yiwo ayenza ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Isinqumo lesi ayengesamukeli kusukisela uhulumende owayekhona owayekhokhelwa ngumgabe ekhona. Babe sithi bengatshontsha imali, bengadla imali ngendaba ze-corruption beqambela ama-sanctions amanga. Laba laba babakhokhelwa ngumnankagwa babuya labo bafika bangena endimeni yakhona baqalisa ukutshontsha imali. Kwathiwa ye kuzabotshwa abantu kodwa wabola ngitsho nakathesi umuntu wabotshwayo. Sebebonile ukuthi imali sebeyidlile ilizwe selisemisimeni esingayisiso basebeqalisa futhi ukukhuluma indaba zama-sanctions.
Hayi sikuzwile Charles, ngiyabonga ngokungena kuhlelo bhoti. Mthwakazi omuhle zeMbapo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami khona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelo kwanamhla Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Zimbabwe omuhle, Mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove. Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu selontungameli Gomo.
Kudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngibonge lapho ke baba Mthakazi Nkomo labalaleleyo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke hayi sizakhumbuzana ngendaba engiyithandayo njalo ngithemba ithandwa abaningi kodwa siyizwisa ngendlela ezigeneyo. Ngikhuluma ngendaba kaDavida noGoliyathi esiyithola encwadini kaSamuyeli wokuqala isahluko seshumi nesikhombisa. Sizakukha-ke khonapho-ke indima yamashumi amane nanhlanu nelandelayo amashumi amane lesithupha verse 45 and 46 ku 1 Samuel chapter 17. Lapha okufundeka khona kanye. UDavida wayesethi kumfilisti, wena uzakini nenkemba nomkhonto nengula, keba mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sebaothi, uNkulunkulu wempi ka-Israyeli oyeyisile. 46 namuhla uJehova uyakunikela esandleni sami, ngiyakubulala ngisuse ikhanda lakho kuwe, nginike namhlanje izinyoni zezulu nezilwane zomhlaba, izidumbu zempi yamaFilisti, ukuze umhlaba wonke wazi ukuthi ukhona uNkulunkulu kwa-Israyeli. Ilizwi leli-ke ngilithandela ukuthi lisinika ithemba. Lapha sihlangana noDavida, uDavida wayengumfana omncane owayedeleleka, kwathi lalabo abafowabo besiya empini, yena wasala eseluka izimvu zikayise uJese. Ngelinye ilanga usethunywa-ke ukuthi ahambe ayebona abafowabo khonale ukuthi ngabe uhamba njani, waphathiswa ekuphathisile. Akufica-ke lapho yikho okwamenza laye wakhathazeka emoyeni wakhe, wafica kube ngikhala kade indoda ukuthi uGoliyathi. UGoliyathi lo wayeseyisa abantwana baka-Israyeli, edelela into engazake ibe khona, ethi yena kabalethe-ke iqhawe lakwa-Israyeli lizokulwa naye alibulale. UDavida wathi sizwa lokhu wasebuza abamtshela khona, wasesithi yena uzamqondisa. Empilweni zethu sihlangana nabogoliyathi abaningi. Ungahlangana lobunzima kwesinye isikhathi inhliziyo yakho iyacwila, uzwe uphelelwa ngamandla, uswele lobuthongo ngenxa yobunzima obuyabe buphambi kwakho. Eqinisweni nxa uwedwa ungahambi loNkulunkulu kuzakukwehlula. Siphila ezikhathini ezinzima siswela ukuthi abantu abeduze abaphani, nemisebenzi, amafutha ezimota, izinto ziyadula. Abanye imbala baze bacabange lokuthatha impilo zabo ngenxa yokwesaba ukhangelana loGoliyathi oyabe phambi kwabo. Kodwa uDavida uthi namhlanje uNkulunkulu uzakukunikela esandleni sami. Lowo Goliyathi omi phambi kwakho, khuluma loNkulunkulu, uzakwehlula bonke ubunzima obukhona phambi kwakho. Waba ngumuntu olamandla amakhulu, oncindezela abantu, olenzondo lobuchuku, ohlukumeza abanye abantu. Ngelinye ilanga uNkulunkulu uzakunikela esandleni sakho. Indlamuva yenkosi isinamuva liyabukwa. UNkulunkulu uzakuba lawe. OGoliyathi abaphambi kwethu kabawe, OGoliyathi abaphambi kwethu kabafe. Sithole ukuphumla kuze kuthi nabantu babone ukubana wena okholwayo uNkulunkulu ukhona, kadelelwa kahlekwa.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo Jehova Engcwele, siyabonga mhla lothando lwakho. Sasikhulekela kunengi namhlanje, sikhulekela ukubana labo oGoliyathi abami phambi kwethu eyizimo ezinzima phambi kwempilo zethu, ngenxa yokuthi sihamba lawo ubasuse sala lathi silondoloze. Sikhula manje ozile maphakadeni. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu leZimbabwe Warriors selingenile kumncintiswano wama-finals kungezo ye-African Nations Championships. Iqembu leli libe nguchiki lobhanqa 0-0 leLesotho eMaseru namuhla kumdlalo wesibili wamaqembu la. ELeZimbabwe lidlulele phambili kulandela ukunqoba kwalo 3-1 kuhlandlala kuqala lemidlalo yamaqembu omabili. Ngakwesukani wathi sikhangele ngamafutshane indaba abezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ngamukeli isicelo sabafundisi esokuthi kumiswe ukhetho okweminyaka esikhombisa. Kulabantu abathi bazatshengisela kusasa empilo hospital bekhonona ngokudingwa kwabantwana abafundela ukuba ngabongi. Iqembu leZimbabwe Warriors lingena kuma finals enkezo ye African Nations Championships. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje olwebalisa uKips Dube.
Studio 7 kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.